abathi unity ayila ncedo abalahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikisho kumele abantu bewazi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya owamnkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa kwasetshenzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongacakathekisi i-unity code nomuntu ongacakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongacakathekisi amaqhawe alweli khulu lilizwe leli, umuntu ongacakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bahlale ngokuthula. Njengoba ukuthula khona kwekaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu bathethe isikhathi besikhiphi oselebrethwa ngayo okumele kuhlale phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagidinokuyalungiselela amakhisimusi analawo. Kodwa lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi lamaZimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kodwa kulabanye kodwa abakhulumayo babagawuleli abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe, ngaso kwalungiswa lo daba lwegoground kodwa kukhanya lokalungiswa phela yilo phela olwaba yinsika yomanyano lo.
Ye, kodwa-ke Gibbs asehlukaniseni umanyano lendaba yegoground. Indaba yokumanyana lokhwana kwamabandla amabili igoground asiyibekeni nayo khonaphana, ibe yindaba layo emele isetshenziswa ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba umnankamba upresident okhona kayibalekele indaba yegoground, njalo indaba yegoground Gibbs kulokunye okuzayenziwa ukuze kube ne-closure endaweni yekugrawundi. Endaweni yekugrawundi indaba ehlupha ethinga ukuthi sibilibanje kuhle, iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yile ndaba yendaba yenale yekugrawundi. Isikhathi sesikisho sesidinga ukuthi indaba yekugrawundi siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke.